Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 19 Ncwabakazi 2020 umpractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. COVID-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu namashumi amane lanye 141.
Asibo bonke abantwana abane access to ukuthi bafunde emakhaya uyabo. Abanye abantwana banayo leyo access. So uzothola ukuthi babuye lemuva ngezifundo zakhe. Umntwana uzofaila yena bekumela phase abese fail. So I don't think ngombono omuhle lo ukuthi abantwana babhale ngoNovember.
Abazali kanye labenhlanganiso ezimela ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende esokuthi imihloliso elotshwa ngolwezi ikhubeke lonyaka.
Ngibukele sibili ukuqala khonaphana besahlabela i-national anthem. Angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka. Sekungathi kakukhanye ukuthi kakulabantu ngoba ngendlela benza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye.
Umhlangano omqoka webandla lamademocrats lawele Melika owe-Democratic National Convention uqhubekela phambili lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. I-COVID-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye 141. Sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5378 asebetholakale belegciwane leli, kwasinda inkulungwane ezedlula ezinye 4105. Abe-African Union bathi emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi 1.1 million labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lasithupha 26,289. Kuthi abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili lambili 22,186,759 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ayisikhombisa 782,019. Abazali kanye labenhlanganiso ezimela ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende sokuthi imihloliso yelotshwa ngolwezi iqhubekele phambili lonyaka lanxa izifundi zingatholanga ithuba lokufunda okupheleleyo kungenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa etshele intatheli izindaba ukuba idale labaphathintambo bakahulumende lithe imihloliso ezaqhubeka ngolwezi. Uhulumende uthi imihloliso yabakusibanga sika-grade 7 abagqiba u-form 4 labaka-form 6 izaqhubeka ilotshwa ngolwezi, kungakhathalekile ukuba isimo sezemfundo sinjani elizweni lonyaka. Lokhu kusole kakhulu zinhlanganiso ezimela ababalisi ezifana le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umgcinisihlalo walenhlanganiso uMnumzana Takawafira Joe esithi bazabhikisana lakho lokhu.
The decision is at best a fantasy.
Lokhu kuyinto emangalisayo sibili. Bakwenze lokhu bengakhuluma ngalathi kuza kuba nzima ukuba kwenzakala lokhu. Lezi fundi zifuna ukuba zifundiswe zingalobi imhloliso.
In our view, students need 3 solid demands for learning before they can take their examinations.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, uMnumzana Nation Mutsitirwa, uvumelane lo Joe esithi uhulumende kakumelanga athathe lesinqumo nxa efuna ukuvikela izifundi ku-COVID-19.
Lokhu okuthiwe nguhulumende ukuthi abantwana babhale ama-examinations abo ngo-November asivumelane lakho. abantwana sebelive more than 5 months behlezi ezindlini bengafundi. Abantwana laba sebele more than 5 months bengaphumanga phandle because of ama-lockdown restrictions. So ingqondo zabo azikabi ready ukuthi zibhale ama-examinations in short notice. Plus issue enkulu ngendaba yama-salaries ama-teachers. Nxa uhulumende enganikizanga olungaholisanga ababalisi i-$520 abayifunayo.
Isikhulumeli se-MTC Alliance, umnumzana Felix Mafa, laye uthe njengebandla babona ngani uhulumende bekumele aqale ebone ukuba izifundi zivikelekile lapho zibuya esikolo kulandelwa iziqondiso ze World Health Organization WHO andubana zilobe imihloliso.
Ile mahlabe zulu ukuthi izimsec leyo ephethe ingatsha zemfundo kodwa ibhalisa imihlolisi yabantwana from form 4 kusiya ku form 6 sebenqumile bathi abantwana bafanele babhale ngoNovember kunalumnyaka. Siyazibuza thina abebandla leMDC Alliance ukuthi bahloseni, bahlose ukudobha yona le imali ebhadalwe ngabantwana na, mbe bafuna impumela yemfundo elomkanjo.
Omunye umzali unkosikazi emahlongwane uthi asibo bonke abantwana abathole ithuba lokufunda besebenzisa indlela zakulezi nsuku eze-inthanethi.
Mina ngokubona kwami ngibona ngathi asimqondo omuhle ukuthi abantwana babhale ngoNovember because asibo bonke abantwana abane-access to ukuthi bafunde emakhaya, uyabo. Abanye abantwana banayo leyo access, so uzothola ukuthi babuyele emuva ngezifundo zakhe. Umntwana uzofeyila yena bekumele aphase abesefeyile. So I don't think ngombono omuhle lo ukuthi abantwana babhale ngoNovember. Why not wait a bit or maybe 2 months, babanikeze 2 months or 3 months more ukuthi bafunde kahle.
Usekele ngomunye njalo umzali umnumzana Sikhumbuzo Dube.
Abantwana bafundile, umhloliso phela uphuma ngokuthi umntwana ufundeni, uphuma kulokho akufundile. Ma efundile ababanikeza umhloliso ngalokho abakufundile, kodwa uma kuyukuthi abafundanga babahlolani.
Imizamo yokukhuluma nesikhulumeli sezimseki unkosikazi Nick Dlamini yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni, ukuthi imibuzo ayithunyele iStudio 7 enkundleni yokuxhumana eWhatsApp akayiphendulanga. Uhulumende uthi ngemva kokuba abantwana benelise ukuloba imhloliso ngonhlangula, kwangabi lalabo abawele ingozi yokuthelelwana igcikwane le-COVID-19. Kuyisibonelo esihle, ngakho-ke uzasebenzisa indlela zinye ukuba alobe imhloliso ephumelelayo ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Emason Mnangagwa uthi amabhishophu enkonzo yeRoma afuna ukungena kwezombusazwe kumele angene engasebenzisi ichawe njengendlela yokucatsha ngumunwe. Omnangagwa wethu le mazwi la namhlanje emhlanganeni webandla lakhe omqoka owePolitbureau. Lokhu kulandela incwadi elotshwe ngabenhlanganiso yamabhishophu okholo lwesikatolike yokukhalaza lokuveza ukukhathazeka kwawo ngesimo esiseZimbabwe. Kule incwadi inkokheli yamakatolike ithi abantu bayahlukunyezwa njalo kabakhululekanga ukwenza loba ukukhuluma imibono yabo. Umnangagwa uthi yena lebandla lakhe bazimisele njalo bazonqoba kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023. Uthe njalo abafuna ukumsusa esikhundleni sebehlulekile, ngakho-ke kabachiyane lakho. Umbiko kamnangagwa lo ugcizelela owethulwe ngumphathintambo wezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa oqambe ngegama u-Archbishop Robert Ndlovu esithi usebenzisa ubundebele bakhe ngoba abantu besindebeleni bezibona bengcono.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kilohertz ku-short wave.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa sebekhalaze kuhulumende ukubana avule imingcele yelizwe ukuze amalunga abo enelise ukuyathenga phandle kwelizwe babuye bethengisa ekhaya baphilise imuli zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende wayefake isinqumo sokuba uzancedisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown. Kodwa kuze kube lamhla lokhe kungakaze kufezeke, ngakho ke uMangoye uselala eziko kunengi lamalunga. Lokhu sokufake impilo yamalunga engozini, nanku lenani labantu abachapha kungekho emthethweni ikakhulu emfuleni uLimpopo liqansa mihla ngemihla kubangelwa yekuba badinga ukuziphilisa bona lemuli zabo. Imingcele lokhe yavalwa ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho lonyaka. Lokhu kungeyinye yezindlela zokunqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kuvalwa kwemingcele bekunqabela uzulu oya ngaphandle kwelizwe, kodwa izizalwane zeZimbabwe ebezingaphandle kwelizwe zona zilokho zivunyelwe ukuba ziphenduke ekhaya. Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Mike Ndiweni, ukhuluma ngesikhalazo abasifake kuhulumende.
Sisilobele uhulumende incwadi sicela ukuthi uhulumende ngabe uyakhulumisana lo uhulumende weSouth Africa bavule amaborder ngendlela ezalandela imithetshwana ebekweyo ukuthi abantu bengamemethekisi umkhuhlane ngalo coronavirus. Ngemva konanzelela ukuthi abantu abaningi bake bakonjolezela babanjwa eborder lapha bechaphe emngceleni engavunyelwayo. Ngoba abantu abaningi sibili ngathi sibathwele nzima bahamba emangceleni bechapha wapho kungavunyelwa khona kuba lethele engozini yokuthi bengabanjwa iganya bomama thathwele impahla balinyazwe. Kodwa futhi njalo umkhuhlane lowo ngamemetheka kakhulu ngoba akusela muntu abakhangeliyo ngoba hlelayo nxa bengena bephuma elizweni.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu oziqhatshileyo uthi omama abaningi basengozini yokudlwengula nxa bechapha kundawo ezingekho emthethweni.
Mina bengikhangelela ukuthi abe siyaqala ukusebenza ngoba omama abanengi sebesenza lokho kuthiwa illegal cross border trading okubafaka engozini zokudlwengulwa lengozini zokutshontshelwa ngamagumaguma la ahlezi ehlele emngceleni. Isikhalazo sethu njengabomama yikuthi ngabe ihulumende ziyakhulumelana kuvulwe imngcele sikwanise ukuhamba ukuyathenga impahla ngokusemthethweni ngoba yona le coronavirus asazi ukuthi phela nini kumbe kuyaba yinto esiyahlala layo.
Unkosikazi Helen Thebe ophila ngokuthengisa uthi imali eningi isiphelela ekuhlawuleni abezomvikela ukuze bachaphe kuLimpopo.
Okwakathi sivele sisebenza nzima kakhulu ngoba ukuze wenelise ukuthi uchaphe laphana emfuleni kumele udize amapholisa awesayidi yakithi ngapha uphinde uyediza futhi ngale ku-South African side uphinde futhi udize even abantu laba abazawuthwalela izinto zakho bokuchaphisela emfuleni laphana ngoba uyabe uthwele amabhoksi amaningi. Omunye uzabe kutshela ukuthi umbe ngabo 50 rand ukuthi uchaphise ibhoksi. Yikho okugcina kusenza ukuthi lathi nxa sesifika ngapha izinto khathesi intengo yakhona yabe ikhuphukile. Siyananzelela ukuthi izolo ukhulumile ekhuluma ngabo curfew endlini so besikhanya ukuthi even lathi ngapha njengamavenda at least ukhulumende aka asikhangele sibone ukuthi lathi siyayenelisa ukuthi sisiphile.
UMnumzana Mkhulunyelwa Maphosa othengisayo uthi lokho bengakaze bathole leyo mali abayithenjiswayo nguhulumende.
Imali esayithenjiswa nguhulumende asike ayitholi. Okwakathesi sesihamba sayathatha amalayini emhlahlandlela ayenet 1 ukuze senelise ukuthola leyo mali. Imali le ngokuza ngabasike bebunda bathi ingaba yi-180 kusiya ku-200 zim dollars imali encane kakhulu ukuthi ayisozisise ndawo.
Izolo uhulumende uyekethise imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus lapho amabhizimusi asengezelelwe isikhathi sokusebenza asezavala ngo-4:30 emini yantambama. Kuthi abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba kuze kuyefika ihola lesishiyagalombili ebusuku. Abathengisayo bathi bebekhangelele ukuthi uhulumende abananze labo ayekethise imigoqo ebavimba ukuba basebenze ngokugcweleyo. Uhulumende lokhe wathembisa abazisebenzayo ukuthi uzabalamulela ngokubapha imali ngesikhathi bengasebenzi, kodwa lokhe bengakaze bayithole imali leyi. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wemabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni ayiphumelelanga ngoba ubengadobi ucingo lwakhe. Kodwa ecina ukukhuluma ngodaba lokuphathisa abaphila ngokuthengisa, unkosikazi Nyoni wayethe uhlelo lokubanikeza imali beluphuziswa yikuthi abantu bebengelancingo ezilama ecocash kumbe i-one money. Wathi uhulumende sanikeze abantu inamba zencingo lapho abazakwamukela imali. Selokhe abantu banikezwa inombolo zencingo ngonhlangula abakaze banikezwe imali. Nyimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amasotsha asuse esikhundleni umongameli Ibrahim Boubacar Keita wakwela Mali asephume emsakazweni kamabonakude we-TV beziveza ukuba bangobani njalo bethembisa ukuthi bazaqhuba ukhetho esikhathini esifitshane esilandelayo. Inkokheli yamasotsha ahluthunywe umbuso ikhulume ngesikhathi abantu abaningi besola ukuhluthunwa kwabo umbuso besithi benze ihlazo. Abathumele imibiko bakhokela unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe u-Secretary of State uMike Pompeo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba o-United Nations uMnumzana Antonio Guterres, umanyano wamazwe awengantshonalanga kuzwekazi le-Africa o-ECOWAS, umanyano we-African Union labanye. Isikhulumeli samasotsha lawa azibizwa ngokuthi National Committee for the Salvation of the People uthi bathethe inyathelo lokuhluthuna umbuso ngenxa yokuthi umnotho kade sume manzonzo. Izifundi zekolijini le-University of North Carolina Chapel Hill ezihlala ezindlini zekolijini leli ezama-dormitories sezitshelwe ukuthi zibophe imitshaqana yazo ziphindele emakhaya ngemva kweviki eyodwa zivule izikolo. Lokhu kubangelwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 emadometeros lawa.
Umhlangano omqoka webandla lama-Democrats lawele Melika owe-Democratic National Convention uqhubekela phambili namhlanje. Izolo injongobe yokuveza ukubana umnumzana Joe Biden ozancintisana nalo mongameli Donald Trump ngolwezi yena uvele ungubani njalo uzaphatha njani isikhundla nxa ingakhethwa ukuba ngumongameli. Ngokunjalo unkosikazi wakhe ubeke sobala ukubana uBiden ngumuntu olesineke lozwelo okokuthi angakhethwa uzaphatha lesi sikhundla onanzelelo. UBiden ukhethiwe ngokusemthethweni izolo ukumela amaDemocrats ngolwezi. Omunye njalo omqoka okhulume kulombuthano ngwaye ngumongameli weleMelika umnumzana Bill Clinton okuthaze abasakhulayo ukubana baphatheke kwezombusazwe. Namhlanje abamqoka abazakhuluma ngwaye ngumongameli umnumzana Barack Obama lo wakhethwa ukubana umsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris. Lo mhlangano ubumele wenzelwe edolobheni leMelo wakhe kodwa ngenxa yegcwane le-coronavirus iningi leziphathamandla zebandla leli zethula imibiko yazo enkundleni yebulenjini be-intanethi. Lo mhlangano oqale ngomvulo ugqitshwa ngolwesine. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Baba Gandhi, ngibona ngathi sibili kulungisiwe kakhulu nxa ngikhangela umhlangano lo owama-Democrats. Bengathi ngiyasola lami ngathi kangilaqinisa ukuthi ngiyakusola nami ngathi ngilaqinisa ukuthi kuzahamba njani. Kodwa ke kukhanya ngathi into le internet iyasebenza sibini. Ngibukele sibili kuqala khona phana besahlabela i-national anthem. Angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka. Sekungathi kakukhanya ukuthi kakula bantu. Ngoba ngendlela benza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye sibili khonapho. Ngibona ngathi balungise kakhulu sibili lokuhlela izikhulumi zabo. Ngoba ungathi uyakhangela ngomvulo basebenzise ngomvulo lwesibili basebenzise kakhulu uMichelle, former first lady Obama. Nguye obeyi-keynote speaker laphana. Mbona ngathi sibili uvidlizile sibili, utshayile sibili kwezwela. Njalo wacela abantu ukuthi basukume ngobuningi babo bayevota.
Indlela equtshwe ngayo umhlangano lo uyibona njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngosuku losuku kuyabe kule njongo yokuzama ukudinga usekelo? Siyabona izolo bebengani bafuna ukuthi abantu babemazi ukuthi uJoe Biden umuntu onjani, ngomvulo lakho bekulolunye njalo hlelo. Ubona njani, sifundo bani singafundwa ngamabandla ezombusazi wawo eZimbabwe?
Lapha mbona sibili ukuthi singafunda okukhulu kakhulu, ngoba okuvele kungathi asilakho laphayana emabandleni ombangazwe ayikakhulu aseZimbabwe ukuthi laba bantu okumele basikhokhele kungathi siyabakhethelwa, asizikhetheli. Kuhle nje kungathi umuntu wakhona ukhethwe ngale ngasese abeselethwa lapha phambili, sokumele ukuthi lina liphokulandela kuphela. Kanti-ke kufanele ukuthi kube labantu abathile abalwisa isihlalo lesiyana. Njalo abantu bakhona benze njengakhonokho, beze lapha bakhulume basitshele ukuthi umuntu wakhona angangena uza kwenzani, uza senzelani. Alokho sibili siyakushota kakhulu, siyakuswela kakhulu. Ungakhalela nje obusitho ukuthi leli langa lilungiselwe lokhu, leli langa lalungiselwe lokhuyana. Liqiniso lisegcekeni leli ukuthi bazama ukufuqa ukuthi umuntu lo esithi thina siyamsekela, sazi ukuthi sibona ngathi uzasenzela lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Lapha kusakhuluma abasekeli, ngikhola kuza kuthi sekukhuluma yena ngokwakhe lo msekeli wakhe ukuthi labo bazasenzelani. Mina ngibona ngathi kuzabancedisa kakhulu, ikakhulu futhi ukuthi bona bahambe phambili ukuthi babe yibo i-opposition abaqalayo ukuthi balethe imigomo yabo. Ngoba abantu yabona ukuthi ungalalela kuhle kuhle sibili, ama-Republicans angathi asesethuka laye upresident usengathi usehleqalisa ukuvikavika lokuphosela amabala athize ezama ukuphendula konoko sekukhulunyiwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 esesigabeni seTexas. Kulequla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa elikhangelelwe ukuhamba ngenyawo lisuka eJohannesburg lisiya emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria kusasa ukuyamcela ukubana njengomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union ukuthi athathele amanyathelo akhanyayo ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Omunye wabaqoqa ukujengisela lokhu umnumzana Trust Ndlovu uthi uhambo lwabo lolu luzaqala ngo-8 ekuseni eMandela Bridge eJohannesburg.
Le nto yenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu, abantu bayahlupheka, abalamisebenzi, bayabotshwa uma bazama ukuthi balungise lokhu bayabotshwa bayashaywa basehlale emajele manje sinama activist abotshingono ama journalist uyabona izinto ezifana nalezo zikhombisa sobala ukuthi i-detention without a trial le esayilwisayo le ayalwiswa yiwo lama liberation movements uma umuntu ancishwe libail intweni ezifana nalezi zokuthi ubhaleleni lokhu okubuhlungu futhi ikuthi abantu bona laba okuyibona abatshontshayo izimali abayenza i-corruption bona ababotshwa uma babotshwa nje abalali nasejele sambona Obadiah Moyo wayesikhokhodwa nabantu be-government wabuya kodwa ke laba abanye laba abalwela ukuthi ba-expose i-corruption abalwela ukuthi bacede yonke lento ingcindezelo nani nokuhlupheka kwenzakala elizweni abalwela ukuthi kube nama-reforms uma babotshwa hawu abancishwa amabheyi sicela ke ukuthi i-community, international community, regional community ibone ukuthi ingenza njani ngokuthi baqede ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe. Ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe abazilethelanga bona. Ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe kulethwe nge-liberation movements okuthiwa izano. Kulethwe yi-system embi eyayifakwa izano.
Unomzana Trust Ndlovu ngomunye wabaqoqa ukufola kwakusasa. UNdlovu ungumgcinisalo njalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa. Iqambo lenguqu elelayon lakwele France linqikelana leBayern Munich laseGerman namhla ntambama kusemifinal yesibili eyomncintiswano owe Union of European Football Associations Champions League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elizanqoba namhla ntambama lizadibana lele Paris Saint-Germain ngesonto kufinal yomncintiswano walonyaka oUEFA Champions League. Iqembu leParis Saint-Germain lalo ngelaselizweni laseFrance njengeleLyon okokuthi kungenzakala kudibana amaqembu aphuma elizweni elifanayo kufinal. Kodwa intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi ngokubona kwakhe iqembu leBayern Munich yilo elizaphumelela.
Sikhangela indlela amaqembu lawo ahambe ngayo ukuze azofika kulesi sigaba somncintiswano. Kusuka kube mgceke nje kubana abafana beBayern Munich hayi lonyaka bababa ngoba siyabona nje indlela kade bevuthuza ngawo amanye amaqembu. Ukuba nayo lonyaka bafisa ukubana bayithwale inkezo. So mina hayi ngokubona kwami ngibona ngani kuzaba nzima nje. Kodwa hayi ngibona ngani abafana beBayern Munich hayi bazaphumelela.
Iqembu leBayern Munich libhaqabulele Barcelona nge-8-2 emdlalweni wesigaba se-quarter final. Ku-City eleLyon lona litshaye eleManchester City nge-3-1. Ku-semifinal yakuqala edlalwe ngolwesibili ntambama iqembu leParis Saint-Germain litshaye le-RB Leipzig laseGermany nge-3-0. Imidlalo yokuqedisa umncintiswano lonyaka oUEFA Champions League idlalwe isikhaphe-khaphe njengoba kuke kwamiwa okwenyanga ezine ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Ngemva komdlalo wanamhla amaqembu afinyelele kufinal azaphumula okwensuku ezintathu abe sedibana ngesonto enkundleni ye-Estadio da Luz ukuthi ekupheleni komdlalo kugcotshwe intshantshu yentsha. Iqembu leLiverpool elakwelengilandi yilo elinqobe enyakenye kodwa lonyaka liphangela phelelwa ngumphako ngemva kokunqotshwa ngele-Atletico Madrid kusigaba se-round of 16. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-COVID-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye 141. Abazali kanye labenhlanganiso ezimele ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende esokuthi imihloliso elotshwa ngolwezi iqhubeke lonyaka. Ngothi ke umhlangano omqoka webandla lama-Democrats lakwele Melika owe-Democratic National Convention uqhubekela phambili lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChrysides Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.